liyabona ke sasikusukutsho ukuthi umnumzana uThisekedi akala sisiso sokulungisa udaba lowana ngoba siyazi ukuthi akazanga emhlanganweni weSADC akahambanga emhlanganweni weAfrica Unity kuthi ukuthi yena vele ukhanya kumthokozisa kuyomjabulisa ukuthi kube kusifa abantu eGoma yikho iM23 asisoze sithi khathi singamalwicaja so ukhanya kimi njengokubona kwami singathi yi-liberation force nxa ulo muntu umongameli welizwe odelelayo njengoThisekedi aba umongameli abaningi behlangana befuna ukukhuluma ngodaba lwenkinga yakho wena awusabonakali kutho ukuthi uyadelela abantu yikho ukhagamela emdelela yikho sesithi khona iM23 sesithi yi-liberation force ukukhulula abantu be-DRC abahlukuluzwa ngokungabuswa kuhle nguye uThisekedi
yeyi baba Ngwenyalo siyabona ukuthi i-African Union kuzobuya i-East African Community kuzobuya konke nje inhlanganiso ezimele amazwe kuzokwazi e-Africa khanya kwabehlula ukuthi belungise udaba lwe-MP le kwele-DRC pho manje kumele kuphathwe njani kwakhe lokho
hayi mina angivumelani lawe mfowethu ukuthi kuyabehlula ngoba phela inkinga kayisiwe yabo yodwa yinkinga yomuntu wonke yikho njengoba ngisithe nje ukuthi nxa umuntu ele nkinga emzini wakhe abadala kumbe osobhuku bezama ukulungisa indaba yakho kodwa wena ungezi emhlanganweni kutho ukuthi uyabungela sifiso sokuthi ulungisise udaba akusoze kwenzekali ukuthi i-SADC le igadi balungise kumbe i-EAU le United Nations balungise idaba le-DRC uThisekedi engekho bafanele bahlale phansi bakhumisa milotha bebathathu uThisekedi uKagame laye uMuseveni uThisekedi uyadelela kasabonakali yikho nxa ingasahlaliswa ngaphansi yena uthithi udaba lakhona alusalungiseki kungaba ngcono nje bayekele M23 ingene yedlule eBukavu eGoma eLumbumbashi ifike ngaphi eKinshasa babe yiwo abawisayo ngoba lowo ujaha lowo khona lowo ubaba lowo khona kukhanya kazwisisi ukuthi kule nkinga ekhaya.